ngi health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokho ukuthi sesine challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sakhona sesisincane osokubangela ukuthi abantu sebethatha isikhathi eside beseklinikhi like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eklinikhi aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sakhona sesisindutshwane sibili sikukhanyelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bewuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo?
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi lothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu nje. Kungaba kuse-stone group, kungaba kuma-local clinics, kungaba ngathi i-staff sethu sesisindutshwane nama-doctors konke sokukundutshwane. We might get like usizo laphana nalaphana but vele kakusasebenzeki. I think we're having enye i-meeting abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa but in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomithi yenu kweziphathelane lempilakahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba ama-injection ethu le ye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu so i-dosage and dosage ibisesephansi nje kancane abantu bebengaka sukumeli phezulu ukuthi bayehla.
Ye, kodwa lokho libakhuthaza.
Ye, abantu lokho sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impilakahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilakahle because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,213. But now, sikhangelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409. And 52% being female, 48% being male. Kuye kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics. Amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi wokungela. Okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000, abadosa 50,000. Ngokulamakhadi angange-4,000 kuphela akade yenzela abantu but sithole iy'ndaba ezinhle zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade sinela okungangokuthi abantu bona laba abaqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.